Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obese pha indaba ngolimi lwesishona. Linga lifuka njani izulukandaba ulamukela umsakazweni we Studio 7 ngolosine mhlazi ku 11 zibandlela 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abasakazi bomsakazo we ZBC bagcunula uZulu ngembiko yabo yokuthi inkosi uLobhengula wathengisa isizwe ngechukela.
Abantu ezibeleleni bazondile njalo kayisibo bodwa sesikunanzelela ukuthi nakumagroup lapha bakhona abanye abantu abathanda ukuthethisa uLobhengula bemthethisa ngezinto zomezi ezingala mbali eqondileyo.
Lanxa amadamu alethela amanzi idolobho leHarare esethiwa asezachitheka ngokugcwala kobulawayo amadamu abikwa ethole ingcosana yamanzi kungakhathalekile lezulu ebelisina.
Nanzela ukuthi lanxa kunjalo kuba lohlupho lokuthi kwezinye indawo kugcina leyo 5 days ingahlonitshwanga amanzi avule kwezindawo engafiki. Bathi bona nxa kuyikuthi indawo eziphezulu kusuka kube lohlupho lokuthi amanzi angafiki.
Imbiko ethele Melika kumele liqotshe abokuza idala imibuzo eminingi nengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abasakazi bomsakazo we ZBC bagcunule uZulu ngembiko yabo yokuthi inkosi uLobhengula wathengisa isizwe ngechukela. Iphephandaba leHerald lithi amabili laba uAdelaide Chikunguru loFarai Magada bamiswe umsebenzi. Kodwa ukucwayisisa okwenziwe iStudio 7 kuveze ukuthi akusilo qiniso ababili laba belokhu besemsebenzini. Siqhume uMagada wathi kasoze waphendula imibuzo yethu. Kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi umbiko osabalale ebulenjini uthiwa uvele emsakazweni weZBC awusilo qiniso obusithi bona bamiswe umsebenzi. Sixoxe lesizukulwane sikaLobhengula umnumzana Zwide kaLanga Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngani kulabantu abazonda indaba zamaNdebele ngakho bathatha izindaba ezingalamsebenzi ezingaqondanga bazenze zikhanye ngani ziqondile. Angithi nxa abantu nalele besizwa abeZBC bekhuluma bacabanga ukuthi liqiniso. Kodwa nxa umuntu elengqondo zakhe zonke angatsho sicilile ukuthi ilizwe lingathengiswa ngechukela. Thina abantu abembali eminye imihlobo siyabahlonipha. Asikaze sithethise unehanda njalo asikaze simthethise unehanda. Asikaze sithethise supresident asazisethe kumuntu ohloniphekayo lanxa engasho umhlobo wethu. Ngakho sikhangelelekile ukuthi ilizwe leli libunjwe ngenhlonipho ngabantu abangalanhlonipho, ngabantu abayizigangi, ngabantu abangafanelanga ukuthi babe phakathi kwestudio esimele ilizwe lonke ngoba kuba yikuhlekisa njalo kuyayangisa ukuthi istudio seZimbabwe sesesikhathi ngani yindawo lapho kuziwa khona idrama. Sisandadlisana kasikaze sisizwe thina sisiqale ngamankazana nalawa. Ngakho abantu besiveleleni sondile njalo kayisibo bodwa sesikunanzelela ukuthi nakumagroup lapha bakhona abanye abantu abathanda ukuthethisa uLobhengula bemthethisa ngezinto zomezi ezingala mbali eqondileyo. Ngakho esikucelayo thina ukuthi sicela ukuhlonitshwa ngoba thina sisizwe esihloniphayo. Ngabona ubuzwe babo kungala kuhlonipha abathethisane bona bodwa khona ngale bekebekelane lobukhosi bamaNdebele. Ubukhosi bamaNdebele bujiyile buyahlonipheka njalo ngoba esingunini njalo bucabile ukuthi bumi njani le mbali kamzilikazi imbali kaLobhengula alikanyamande icacile ilotshiwe phansi ayikho into yokuthi ilizwe lingathengiswa ngechukela ikuganga inhlamba njalo kusibangalisayo ukuthi ibhodi yangikhona yahlala njani ukuthi iyekele abantu bekhuluma into enjengale aqhubeke beyangisa nestudio sethu ngoba iZBC lana istudio seZimbabwe yathi ngamazimbabwe njalo ifisha ukuthi kulalele izwe izinto ezilesiji njalo ezilokuhlonipha phakathi akho kuba kho udobha amankazana emgwaqweni besuyawafaka naphanaye khuluma izinto ezoganga ngaleyo ndlela kutsho ukuthi bafanele babafundise bazi indlela ukuthi istudio kusetshenzwa njani njalo ulwazi kantini banike abantu ulwazi oluqondileyo. Into ehluphayo ukuthi iZimbabwe siyasuka emukela ukuthi imbali engaqondanga yiyo imbali yeZimbabwe, akulunganga lokho.
Manje ayisiko ukuthi imbali efundiswa ezikolo yiyo engaqondanga, kumbe ngabantu abazibazela imbali yabo nje befuna nje ukweyisa abantu besiNdebeleni.
Angithi sesithola independence la. Into esuke yadijiniswa kakhulu lubandlululo lokuthiwa yi-tribalism, njalo kwaba nabantu abangazange babe lobantu ababathibayo ababegobisa imbali yabantu beNdebeleni. Kuze kufike kini ibandla lezaphu kalenzanga lutho, kuze kufike kini izitra kalenzanga lutho, kuze kufike kini imbali yabantu abazalayo thina ababumba leli lizwe ababe lohulumende kuleli lizwe ababe ngamakhosi ethu, imbali yabo bayishekiselayo. Kulabantu phakathi kwahulumende, kulabantu phakathi kwama-political parties akile abakumele ukugobisa imbali yabantu besiNdebeleni. Bakhohlwe ukuthi amaNdebele ayingxenye ye-population enkulu kulazo zonke ku-Sub-Saharan region, njalo i-second largest ku-Africa. Nxa singakuthatha ngaleyo ndlela thina elesiko likaqile laba abahamba bedobha amasiko kumadasibini bethi begobiswe kwabanye, hayi ayisiwo ma-Zimbabweni aqondileyo njalo alengqondo ezijekileyo. Thina esikukhangeleyo ukuthi uhulumende akukhangele, akucubungule, akulungise, akhe isizwe esibambeneyo esilokuthula.
Lo ke ngumnumzana Zwide kaLanga Khumalo, isizukulwane sikaLobhengula, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhe sikudaba lunye siphinde saxoxa lohlaziya ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ludaba olulusizi kakhulu ngoba thina sebesikhangele la amantombazana ngabantu abafundileyo, abantu njalo futhi asebehlangene labantu abaningi abatshiyeneyo. Siyakwazi mhlophe ukuthona nxa besemakhaya bafundisana khonokho, ngoba vele ungakhangela yiyo imfundiso abayitholayo bonke abantu abavela emashonaleni. Batshelwa khonokho ukuthi khona uLobhengula wathengisa ngeshukela, ngoba yikho okwabhalwa ngamakhiwa ukuthi inkosi uLobhengula yathe so yikho abulokhu bekuphethe lakathesi. Njalo nje lokhu amakhewa ayekwenzela ukuthi khona abantu bale esishoneni labo basikhangele ngeyinye indlela. Kodwa eqinisweni lokuthi bengicabanga ukuthi khona laba abantwana asebefundile kube kumele ukuthi ngabe kathesi sebesazi khona, hhayi limbali esayifundayo kasiyo mbali yeqiniso. Ikakhulukazi lawa abantwana ama-presenters, lawa ama-presenters ngabantu okumele kungathiwa ba-researcher kakhulu, ngabantu okumele thokola bancedisa abantu kakhulu. Kodwa-ke kulusizi lokho abakwenzileyo, yinto ebuhlungu kakhulu ukuthi khona abantwana abancane kangaka, abantwana abalolwazi kangaka, abantwana esikhangele kungathiwa khona baba yibo abazakhangelelwa babe lo mqondo omncane kangaka, babe lo mqondo omubi kangaka ukuthi inkosi uLobhengula yathengiswa. Ekubeni inkosi uLobhengula kathesi ungagugla about inkosi uLobhengula, uzakubona konke ukuthi inkosi uLobhengula ayizange ithengise ilizwe. Kwafa abantu, kwafa isizwe, kwafa amasosha, kwenzakala konke okubi ongakucabanga. Kulusizi kakhulu lokho okwenziwe yilamantombazana. Kodwa-ke mina njengona ngitshile ekuqaleni khona, hhayi lamantombazana akhuluma kanye khonokho abakhulumayo emaceleni, okuyinto embi kakhulu engicabangela ukuthi khona bonke abafundi abantu ngabe sebesukile kuyona linto.
Khona kuyini kahle kahle ukwenza ukuthi imbali yesizwe sikamthwakazi ingani ayicaci kulabo abanye abavela kwezinye izigaba zelizwe?
Kwenziwa ngabomo lo baba Gandhi Johanna Ntshilo phezu laba abantu abavela. Le into yinto eyenziwe ngabomo, kuyindlela yokuthi kwehliswe isithunzi sabantu bangabo, okuyinto embi kakhulu engingathembiyo ukuthi le into nxa ingaqhubeki isenzakala kanje izaletha yini ubumbano. Ngoba nxa sikhuluma nge-unit, nxa sikhuluma ngokubambana, asikhulumi ngokwehlisa izithunzi zabanye abantu. Yinto embi kakhulu le eza ngalela engithemba ukuthi, ngoba mina ngethemba lami ngiyakwazi ukuthi amantombazana la iqiniso bayalazi, ngoba amantombazana la angena a-research. Kodwa ngoba bafuna ukuhlala le mfundiso yabo abayifundiswe ngakiyo, yiyo abahlala ngayo nale, and bayakwazi bonke kuthi khona inkosi ayizangithengisa ilizwe leli ngithuke. Kodwa baba lezilimbi zokusukuma bakhulume kimi into yangaboma isikuthiwa ngabantu abangaziyo lapho, ngabantu abaziwuganga engingakutsho okwenziwe lamantombazana. kuyakhathaza ikuganga engakutsho okwenziwa yibo bonke bonabo abalengqondo ezifana into embi kakhulu akulamfundiso enye edlulayo nalimfundiso ekhona engafundiswa laba bantu ukuze baphume kulinto engithemba ukuthi lo hulumende laye kathesi kumele ukuthi athathe inyathelo eliqinileyo ukuthi akorrekte ilokhu zenela le ingqondo yabantu abemashonale ikakhulukazi ngenkosi lobhela uhulumende kumele athathe izinyathelo eziqinileyo mina yinto engiyibonayo kakuthatha izinyathelo eziqinileyo sibili ukuthi khona i-history le i-correct ukuze kwazakale kahle ukuthi i-right concession ayinani lethukela
lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ohlaziya ezamasiko. Lanxa amadamu alethela amanzi idolobho leHarare esethiwa asezachitheka ngokugcwala kobulawayo amadamu abikwa ithole ingcosana yamanzi kungakhathalekile lezulu ebelisina. Lokhu sokukhuthaze umanisipala ukuthi avuselele udaba lokuthi kwakhiwe idamu elitsha elithiwa Glass Block Dam emfuleni uMzingwane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uze sizwe imbono yakhe ngodaba lwamadamu akoBulawayo.
Kweli siyananzela ukuthi koBulawayo lapha ngenxa yohlupho lwamanzi lokuthi emadamu akusela amanzi. Umunicipal wakoBulawayo usefake ukuthi amanzi azahamba okwe 5 days. So ke sinanzela ukuthi lanxa kunjalo kuba lohlupho lokuthi kwezinye indawo kugcina leyo 5 days ingahlonitshwanga. Amanzi avule kwezindawo engafiki. Bathi bona nxa kuyikuthi indawo eziphezulu kusuka kube lehlupho ukuthi amanzi angafiki. So sikhuluma kanje ezinye sibili indawo ziyaqeda ama-2 weeks zingela amanzi. So ke kulobunzima obukhulu sithemba ukuthi alibe inkosi iyangenela izulu lini ngoba sikhuluma kanje kathesi lezulu asiliboni. So kusitsho ukuthi ithemba yethu ebesilalo kwalesikhathi engxenye kwathifika lesikhathi izulu selinile. Bekuzasincedisa kodwa silokhu sikhola ukuthi izulu liza kuna kodwa kwakhathesi uhlupho silalo lwamanzi. Njalo sinanzela ukuthi kule ngozi yalo mkhuhlane abakhuluma ngawo echolera ongathi uhlasele ilizwe leZimbabwe. So nxa amanzi eshoda kanje sibona uhlupho olukhulu. Phezu kwalokho futhi siyananzela ukuthi nje kuyena liviki esiqalise namhla ngemva kwesuku ezimbili izikolo ziyavula. Nanzela uvula kwezikolo nxa kungela amanzi yabona ukuthi uhlupho lukhona. So ke silobunzima obukhulu okhala ukuthi sesikhalane lalo. So ke silethemba ukuthi engxenye kuzaba lezinye indlela zokuba na abantu bancediseke. Yebo siyazibona kulama-balls izikotsho zikhona kodwa kulezinye indawo kumbe kulamanye ama-ward angelazo lezo zikotsho. So uhlupho yilo lwakhona esihlangana lalo. Abantu sibili bathwele kanzima ngamanzi ngalesi sikhathi.
Yena umanisipala uthini ngodaba lolu ikakhulu nxa sikhangela ukubana izulu likhanya lingani ngemfanelo uthi siyaphela umnyaka kuyaba kunjani njalo uzaphathisa ngani
umunicipality yena akukhangeleleyo siyayibona imizamo esiyenzakele eyama ezikotsho yamabholo kulalezi futhi athi sibeza umuntu wafake la amabholo aphucukile amabholo lawo ukuthi nxa ufika lapha uyenelisa ukuthi amanzi angene kubo jojo tank abantu sebevula amatap kulalokho bokotshoza ngoba abantu abadala usuka kubathwalise nzima. So iyo imizamo esinanzelayo njalo kule mizamo yamabhawuza ekhona ukubana abantu bancediseke kodwa singakunanzelela yonke le imizamo esingathi nama-temporal measures okuthi asiyo ndlela esingathembela kuyo kakhulu njalo lamabhawuza nalesikhuluma ngawo isikhathi esineke ungananzelela ayenelisi kwesikhathi abhothi indawo zonke ezifuna amanzi ngesikhathi esikhethekileyo. So ke ilihlupho esiphakathi kwalo esithemba ukuthi umasipala la silashiqinisa ukuthi kambe phezu kwalokhu kuyini okungenzakala kodwa njengoba sihlala sikhuluma silokhu siphinda futhi inkulumo efana nayo ukuthi sibona ungathi impendulo yethu iugwayijangani dem project esicela ukuthi aliba ngakusenza lo hulumende indaba kayisebenze masinya iphuthe ukuba nale project iphuthe ngokuphutha ngokuzenza kube lula ukuba nasithola amanzi okwalesi sikhathi ubunzima silabo. So ke sibona ngathi impendulo yethu yamanzi ukuthi siwathole sibili ngokugcweleyo singabi lohlubo lakoBulawayo ukuthi akuphuthe le indaba egwayishangani project. So sicela abasimela eParliamente ukuba nabafuqa kuhulumende balo kwenza kahle ngoba singeke sachubeka senje ngoBulawayo sesikhalekane indaba yamanzi koBulawayo kodwa sibona ngathi ungathi asizwakali kuhle. So ke sicela eParliament babona indaba le bayifuqa sibe kakhulu benza umsindo omkhulu ngale parliament kwenze ukuthi le project iphuthe.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ninjani, thina siyaphila. Yazi thina siyahlupheka kakhulu, sihlupheka kakhulu emazweni angaphandle kakhulu. So uma silokhu sizwa bekhuluma bethi iZimbabwe ehayi, akubina Zimbabwe nje rati uwonakele nje iZimbabwe uwonakele, umoshakale umoshakele. Angiboni ukuthi izobuya livuke lelo lizwe uma lokhu elisaphathwe yizalo neva livuke. So sokuthi hayi asisakwazi nokufanele sikwenza ngoba nangaphela South Africa sisafuneki ukuthi siyobalekelaphi, asasazi impela. Ngokukhulumayo ngibongani Sibanda, khuluma for South Africa.
Lithona njani Studio 7. Hayi, siyayibona i-confusion ekhona. Hayi, abantu nje bona ngabe kuya ngami njengoba nakungasela isipoti bani esizagijinywa ngumuntu eyedwa, likubona njani? Ungagijima uwedwa ungala muntu omncintisayo, kuyahamba kuthini khonoko? Ngabe kuthiwa abantu bonke vele bazali bazithulela bayiyekele kunjalo, vele bangayi lokuyavota bazihlalele? Njengabantu bakithi ake lifundenini ukuthi khona kade sahlukuluzwa, khathesi sebethabela ukuthi khona njengoba ma-opposition sebuyele emuva, bona sebeyibo abazawina. Ukuwina uwinani kungala muntu oncintanisana laye? Kulokuthi babe lenhloni, they should be ashamed ukuthi khona babone ukuthi khona into abayenzayo vele kula nto abayenzayo lapho. Badlala amandlwane nje bona bethu bangama-professionals, zawani vele bethu bangcono kulabantu bayakwazi ukufaka ama-structures and whatsoever. Kodwa-ke kuyini ukuthi khona ugijime kungala muntu eligijima lonke? Uwina njani nxa ungala muntu eligijima lonke? This is totally a nuisance. Thina nxa sikukhangele akukhanyi ukuthi kwenzakalayo. Hayi, kunzima bakithi. Mna ngugogo uelimabuzo okhulumayo osemakhandeni.
Salimonani, Studio 7, nabalaleli ninjani? Hey, khale ngale ndaba yeschool fees ngoba izikole nje zivulwa kuthenjiswa ukuthi ngama-$20 nama-$5. Ayikho yonke le nto le. Ma uhamba usesikolweni uthi ukhipha $20 umntwana bamxotshwa. Nale ndaba yokuthi umntwana akaxotshwa ayisebenzi. Kufanele ulaba abantu abakhuluma abayibona abaphethe izikolo beke bevakatshele ezikolweni behamba bebuza, ngoba le nto le thina siyayisiza ikhulunywa, kodwa uma sethi siyasenza ngendlela abakhulume ngayo abasayisebenzisi ezikolweni. Njalo nalo mthetho ukuthi ezikolweni lapha uticha uyaqeda 5 years. Othicha akwenziwe njengakudala, umthetho esasiyazi kudala. Uticha uyatshintsha noma 4 years iyatshintsha, 4 years iyatshintsha. Wena sebedlela ku-15 years, 20 years, sesenzathi isikolo ngesakhe. Akasalaleli zakhamuzi, akasalaleli abadala, sehlukumeza nje abantu. Siyacela mpela ukuthi ngabe laba bantu basondela beke befike ezikolweni bevakatshele isikole semaphandleni beyobona into eyenzelekala ngamatitsha, ikakhulu kulethu esakithi ngapha edlamini. Hayi, u-headmistress lo u-Sharon Dlovu senabo 20 years efundisa lapha, akatshentshi. Isikole sesibiza ngesakhe nje sesenza umathanda, ingane zicotsha every day. Noma uthi umntwana ufundile, upasile, uqedile u-form 4, form 6, ma ngabe godi ama-results akasatholi umsebenzi, kodwa yena afundile. Cela kulungisise lo, ngoba bathe izitifiketi kufanele bezijole noma ayikolota, imali izobuya ibuye. Ngiyabonga, ngiyacela kakhulu kulokho, ngiyacela mpela besize. Sesithole nzima nge-school fees, asazi senze njani ngey'ngane zethu, sizifundise njalo singabi nosizo lakhona.
Vuka njani basakazi ku-Studio 7? Hayi, thina ngapha siyavuka thina. Usengezo lowo nxa limkhangele kahle kahle liyabona, livele libone lana ukuthi undoda lwa akakwananga engqondweni. Uyabonakala nje nxa umkhangele ukuthi ngathi ngusikomota. Ngusikomota walana eSouth Africa lo, kodwa yena ngwaseZimbabwe. Ngusikomota waseZimbabwe lo. So laba bantu abamsekelayo, abantu abamlandelayo, hayi, lamnyamangana nje ukuthi baphelele nengqondweni, kumbe vele bayazifanela nje.
Salubonani, basakazi be-Studio 7, ninjani ndawo zonke kanye nemuli yeZimbabwe. Ngithanda ukuqondisa lo ndoda lo bakulungu Albert Mhlanga lo. Hayi, sicela akazame ukusihlonipha kancane ebandleni leli ele-CCC. Mayengazi le nto ofuna ukuyikhuluma angcono athule. Ibandla leli ngele-Citizens Coalition for Change. Hayi, le nto oyiloko ibiza i-TCC, asikwazi ukuthi iliphi ibandla lelo okhuluma ngalo i-CC yakhe le. Kungangcono abamfake lo muntu wabo we-CC, thina sihamba laleli bandla ele-CCC. Ukuthi abe esesiyaphothula inkulumo yakhe, enzingathi umbeni usebandleni. ekhayeni ka babu Nelson Chamisa akuyona iqiniso lelo undlela okhuluma ngayo Albert kabe indoda emadedeni eke ukuba umthengisi kwezinye isikhathi
izinduna zesindebeleni laziyekile ukusetyenziswa endabeni yombhuqazwe ngoba laba abantu abalandwa balamacala endabeni yegugurawundi basebenzisa umkhuba othiwa divide and rule. Induna zakithi azimeceleni zichiyane lokuphatheka entweni le engcolileyo isetshenzwe ngabantu abafaneleyo. Induna ehloniphekayo uMtshana Khumalo yiyo efakwa phambili ukuthi isebenze intwena le ibamba ngcolisa izandla zenduna. Zinduna zakithi lalelanini lizwisise, siyalihlonipha njengabantu abangaphansi kwenu kodwa sicela ukuthi le into le ikelani ukubanjiswa ingcekeza, akulifanelanga lokho. Ngiyabonga. Izinduna zesindebeleni laziyekile ukusetyenziswa endabeni yombhuqazwe ngoba laba abantu abalandwa balamacala endabeni yegugurawundi basebenzisa umkhuba othiwa divide and rule. Induna zakithi azimeceleni zichiyane lokuphatheka entweni le engcolileyo isetshenzwe ngabantu abafaneleyo. Induna ehloniphekayo uMtshana Khumalo yiyo efakwa phambili ukuthi isebenze intwena le ibamba ngcolisa izandla zenduna. Zinduna zakithi lalelanini lizwisise, siyalihlonipha njengabantu abangaphansi kwenu kodwa sicela ukuthi le into le ikelani ukubanjiswa ingcekeza, akulifanelanga lokho. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani, ndivuka njani balaleli labaphathi bohlelo kustudio 7. Sibonga izindaba elisinika zona, sibonga sidlulisa ukukhulu kubonga. Mina okhulumayo kungumhlalo wabochuma endaweni yesigabeni sokonkosikazi esigabeni sasembembiswana umakona. Mina into engithanda ukuthi ngiyitsho, angeke ngiyandeni kakhulu ngamagama. Into engithanda ukuyitsho ukuthi umphathi we-CCC uChamisa naye mina ngelami isayidi ngedwa sengimsola for endabeni kaChabango. Angeke uChabango ezenzela into oyifunayo ethi yena unesikhundla ku-CCC uChamisa engafuni. UChamisa ungumphathi, akamkhiphi ngani uChabango, akamkhiphi ngani ngoba Chabango uyazikhangela ukuthi uyawona, uyadiliza, uyamosha. So uChamisa akamkhiphi ngani? Uma kuyukuthi uChamisa uneqiniso akakhiphe yena, akube nguye okhipha uChabango. Ngoba sigadele ngalo uChabango, ziningi izinto sezimoshileni. Uyaphila kahle, udla kahle, nabaphila khona thina siyahlupheka.
Sibingelele Studio 7, sibonge. Kuyadanisa kakhulu ukuthi uJobu Sikhala usebotshwe for 2 years ejele engakathonisiso kubonakala ukuthi icala lakhe iliphi, ngoba vele kahle kahle eqinisweni icala lakhe alikho. So njengoba lizabe lingena icala lakhe mhlaka 24, mina ngithi-ke umbono wami omncane, abantu bezanu bona abayibona ababopha uJobu Sikhala, asisekho isidingo sokubopha uJobu Sikhala beqhubeka uthi ezefele ejele ngoba ufela iTriple C yakhe ukuvikela iqembu lakhe le-CCC lokuvikela amazimbabweni. Akusela CCC, i-CCC seleyithethe abantu bezanu bayinika uSengezo Chabango. So njengoba uSengezo Chabango eseyithethe i-CCC njengo-Douglas Monzoro ethethe i-MDC, abakhiphe uJobu Sikhala ngoba asisekho isidingo. I-CCC ayisekho ngoba sebeyithethe bona, sebeyifake ngaphansi kwesicathulo sezanu PF. So siyabacela ukuthi bengahlukumezi umphefumulo uJobu Sikhala ngento ayezama ukuthi uyayisungule i-CCC ngoba ayisekho, singekaSengezo Chabango. Abaqhubekelo Sengezo Chabango besidedelele uJobu Sikhala ejele. Siyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ngesingene kwezemelika, iziphathamandla zikahulumende welemelika zithi inani labavela kwele China besiya kwele Mexico ukuze bacaphe umngcele kungekho emthethweni bengena kwele melika liyaliqansa osekubangele ukuthi kwesatshelwe ukuthi ngokuya kwesikhathi abavela kwele China yibo abaza kuba baningi kwele melika kwedlula abakwamanye amazwe. Abe bandla lama Republicans bathi kumele kuxotshwe izigidi zabantu ezingena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni. Lokhu kwagcizelelwa ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump nyakenye owathi enganqoba uzaxotsha bonke abangena elizweni lemelika ungekho emthethweni lasebephelelwe ngamaphepha ukuthi asebenze ukuthi bahlale kusemthethweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Lapho uzabanzima that talking point into abayikhulumela to their base iAmerica inkulu ama illegal people abangekho emthethweni abangela amaphepha yibo abangaba lamandla kokuthi bewadipote kodwa labo futhi kuyamele befike ecourt bekulo abaningi bayalo abanye bebadipote abanye behluleka ukubadipote begcine bewina ecourt. No, ukuxosha abantu yabona nasibone eHaiti lapha nale Dominican okwathwa ungxa okhulu wakho engaseywa la lapha abaxotsha khona abantu abaningi. Thina lapha kuzaba nzima kuye ngoba kuzamele yena umkakhe abantu bakhe yena ukhulu wakhe uTrump angithi wavela eGermany. So lokhu kuzaba nzima ukuthi kwenzakale into nje bayikhulumayo just for their to cater to their base nje kuphela.
Njengoba iningi lalabo abokuza abakhangelela ukuthi bengaba yibo abadiphothwayo beqotshwa yibo abavame ukuvotela ibandla lama Democrats. Manje ubona njani nxa kuyukuthi ama Republicans bengasebenzisa khona lokho ukuthi babaqotshe abantu babadiphothe ukuthi akusoze kwenze na ukuthi banqotshwe kukhetho?
Lona lolu daba lukabili bakhona abantu sibili abangamthandi uTrump kodwa udaba lo olwe border sebalwenza lwahlangana le immigration nje ukuthi i foreigner umuntu ongasilokhiwa ongakhuluma isikhiwa kuhle sebaluhlanganisa kwenzela ukuthi udaba lwakhona even the reasonable white people lapha labo sebe against immigration sebethi hayi hayi valani border ngoba into esihlala ikhulunywa kakhulu and abaningi for that bazamvotela uTrump. On the other hand ama Democrats avotayo balama numbers amaningi of black and brown people kodwa amademokrati angiboni mina thina ama-immigrant ingxenye singakuvotela against khona lokho kodwa i-majority of ama-american bona abakuboni kwinto ehluphayo ngoba bona akuba-affect so angiboni kwinto ezamuva izinto if anything ngibona kusiba yinto ezafavor Trump ukuthi bazathi hayi usevala lapha ngoba sokulabantu abaningi sekusenziwa izinto ezinye lapha akumiswe. Uyabona ilanguage yakhona eyokudiphotha abantu on mass in the millions yikho uTrump beba-accuse uba bakhuluma ngabo-Hitler nxa bekhuluma ngabantu bokuza abantu abavela ibhoda bathi ngama-vermin bathi dirty poisoning our population and our blood and yikho befuna ukuthi deport in the millions on mass njengabo-Hitler we transport our Jews to our concentration camp. Angiboni kusenzakala on mass.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia ngapha kwelemelika. Isikhathi kesavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakedlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. abasakazi bomsakazi weZBC bacunula uZulu ngembiko yabo yokuthi inkosi uLobhengula yathengisa isizwe ngechukela. Lanxa amadamu alethela amanzi idolobho leHarare sethiwa asechitheka ngokugcwala, kobulawayo amadamu abikwa ethole ingcosana yamanzi kungakhathalekile leZulu ebelisina. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.